So we see card descend about VOA in Jebele.
Vuka njani zivuka ndaba olamukela emsakazweni we studio 7 olwesithathu mhla ziku 16 Mbimbitho 2022 ngo Chris Gande. Endaweni zethu lamhlanje, ibandla le Citizens Coalition for Change seligcizelele ukuthi liyahlukuluzwa ngamapholisa labasekeli bebandla lezano PF lapho likhankasela ukhetho lwama-by elections oluzayo.
Ibandla lethu lezano PF alikazwakalisa like lachaya umuntu belihlukumeza umuntu.
Owake waba ngumeya wedolobho leHarare njalo oncintisa kukhetho lokudinga ukhansila ka-ward 27 eHarare lunga le Citizens Coalition for Change umnumzana Herbert Gomba uzamiswa emthethwandaba lamuhla esithezwa amacala okwephula umthetho ophathelane lezokhetho we-Electoral Act.
Ile umcala abazama ukuthi uthisimota khathesi sebelilahlile sebesithi ewabhalisa ukuhlala endlini kayise.
Ekuqhubekeni komkhankaso wokhetho oluzenziwa ngayonale inyanga kubikwa inani lodlakela lusiya luqansa elizweni jikelele, kodwa kobulawayo lezigabeni zemandebeleni kulokhu kunokuthula.
Ye umumo kobulawayo upholile sibili, singathi asikabona udlakela omunye lomunye uyazikhankasela nje.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla le Citizens Coalition for Change seligcizelele ukuthi liyahlukuluzwa ngamapholisa labasekeli bebandla lezano PF lapho likhankasela ukhetho lwama-by elections olukhangelelwe ukuqutshwa ekupheleni kwayonale inyanga. Kodwa isiphathamandla sebandla lezano PF umnumzana Tafatswa Mugwadi uthi zimbalwa izehlakalo zodlakela njalo amapholisa asadingisisa ngazo, kukanti umongameli Emmerson Mnangagwa nguye ukhuthaze ukuthi kube nokuthula. Isiphathamandla sebandla lezano PF umnumzana Joseph Chuma utshele uSithandekile Mhlanga Studio 7 ukuthi amalunga ebandla lakhe lawo ake achaywa enjube ephumula lenkulumane.
Well, so far, Sithandekile lapha kobulawayo, ibandla lethu lezano PF alikazwakalisa like lachaya umuntu belihlukumeza umuntu. Kodwa osokwenzakele ukuthi kona thina sesibe lama-cases ambalwa sibili abantu bechaya amalunga ethu bekhampena. Ngiyakhumbula kule ndaba eyenzakale enjube lapha, kulabo mama bethu ababehamba bekhampena besenza ama-door to door, bajikijelwa ngamatshe baze bayaphendukela esibhedlela sibili. Ukhona futhi omunye ufanele ephumula ngale owathi ezigqokele iridali yezano PF wachaywa ngabantu. Ukhona futhi abanye futhi enkulumane ngale ababili abachaywa ngabantu ngoba babegqoke iridali yezano PF. So ngapha sokungani it's now the other way round, kuthi zano PF ibamba umthetho kodwa ababadlaphikisayo sebesihlukumeza. Kwesi sikhathi yabona ukuthula komuntu, ukulunga komuntu ungabona ukuthi awona that beast is no longer there or is dead. The beast will be sleeping. Inyamazana lana yabilele leya, ungayivusa, ungayivusa iza kwenzela amanga. Manje laba yiwo sasibekwenza ngazi ukuthi bafuna ukusiphusha kuze kube nini. Kodwa thina sizama ukuthi ona sibe mature enough to say hayi, asikhankaseni ngokuthula. Singafanele nakwezinye indawo hanti sikubonele okwenzakale ekhwekhwe ngale. Sibe abantu abanjalo thina ngapha kobulawayo. Sifuna ngabantu bokuthula, sibambane, sikwazi ukuthi lo lalo sihambe sindawonye. Omunye isekelo akusekela, omunye isekelo akusekela. Kodwa lapha kobulawayo sesine problem naleyo ukuthi abantu laba sebeqhazi ukuthi amalunga ethu nxa bekhankasa. Pho angazi bafuna ukuthi kunakuphethe ngani lokho. And I hope ukuthi kona kona lina njengentalo ezindaba liyakukhipha kona kona likusakazi, hathi kuba likufihle bese livumbuluka nxa sokwenzakale ngapha kuzanupf yiye etayitayile. Yikho lapha lisukuma kona kukhulu liqhasha ukusakaza ngamandla la lokhu kusakazeni ukwenzela abantu bebekwazi ukuthi kona izigangelezi yizo eziwenzayo. Basitokone so mzana sisagcina sizivukile sokusuka ngokunye futhi. But asifuni ukubana kube njalo ngoba udlakela lubi, lushiye umuntu elimele, usunamabhili ezibhedlela ongazuzukwanisa ukuthi uwabhadale ngapha ubhadale. imali rentu zabo ukudla zabo ukhwabanisa ifees abantwana ugcina ukuthi lamanye amabhile which are necessary. We don't want violence, we denounce violence. Umongameli wethu uyiyalele violence outright. Umsekeli wakhe ubaba uthiwenga isisephumula ngaye uyalile indaba yeviolence wayidenounce kakhulu. Lo msekeli futhi omunye ubaba uMohadi isenkulumane ngale kurali laye ukuthi wawo wayala iviolence. So thina njengezanu PF we have denounced violence. Nxa kukhona okwenzayo ukwenza their own accord and they must carry their cross athwala isiphambano sakumuntu ayobethelwa ngalokho yabekwenze. Thina njengezanu PF sithi phansi lolu dlakeli.
Kodwa sesikhangela uhlelo lokubhalisela ukuvota ungathi uyasuthiseka ngalo yini? Kodwa sesikhangela uhlelo lokubhalisela ukuvota ungathi liyasuthiseka ngalo yini njengaba khokheli kwezombusazwe khona ngapho koBulawayo lesigabeni zeMathebeleland.
Wena ukhuluma iqiniso, angithuthisekanga ngendaba yokubhaliswa kwabantu. Ungakhangela inani yabantu ababhalise ukuvota lapha iloku iseselulutshwane and ngibone ngazathi vele nxa sokusenziwa i-delimitation sizaluza ama-constituency mhlawumbe amabili kumbe amathathu lapha koBulawayo. Okuyinto abantu abangananzeleli ukuthi khonokhwana kwenza ikhekhe lethu linciphe. Ukucezwana lekhekhe kade mele siluthole nxa kade kumele lube liqatha lungaka soluncephile mbijana kwanaphana. Yinto engananzelelanga abantu nxa besekela ukubana bebhalise ukuvota. Ngiyakwazi ukuthi bakhona abanye abanama-problems ezithubhala lokho okuthiyethineyo onjengakhona kwa. Kodwa ke uhulumente bezama ukuvula sibili ntona abakithi abangabebanama-problems anjalo ngababuye bebelungiselwe. Kodwa kwesikhathi abantu abasukume angazi ukusuka kuthini. Kodwa hhayi akundithambisanga kakhulu sibili ukurejista kwabantu abazange basukume ngendlela ebesicaka ukuthi bazasukuma ngayo okwenzela ukuthi siprotecte ukucezwana lethu olokhekhe ngapha kwala koBulawayo lasemathebeleleni. It's very very important kuthi abantu bekunanzelele khonokwana ukuthi khona i-census nxa isenziwa 1-2 khonokwana okwama-conscious nxa kusenziwa konke lokwana kuya si-affecta at the end of the day ku-portion yethu esiyitholayo ku-national cake eyabe khona khonapho ngoba kuza kufakwa kukhishwe ngokuthi khona abantu bangaki. So nxa iHarare bengabaningi kakhulu okuningi kuza kuya iHarare ngapha kubuye okulutshwane abantu bangabaningi kakhulu emaswingo lokuzeni manika leni wemash east kumbe north kumbe ngaphi kuya kuya khona ngale thina sithole okuncane yinto kumele kungaba abantu bakuzwisisa khonokho.
Lo-ke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF obexoxa ecingweni lestudio 7 ekoBulawayo. Lokhu sikudaba olufanayo ekuqhubekeni komkhankaso wokhetho luzenziwa ngayona le inyanga. Kubikwa inani lodlakela lusiya lubi kakhulu elizweni jikelele kodwa koBulawayo lezigabeni zeMandebeleni kulokhu kulokuthula. Inhlanganiso ezilonda ngodlakela ezifana leZimbabwe Peace Project zithi udlakela solubhahile ezigabeni zelizwe ezijiyeneyo ikakhulu esekhwekhwe lapho okudabuka khona umongameli Emmerson Mnangagwa. Kulesi sigaba kubikwa ababangela lolu dlakela bengabethwala inkemba abaze babulala omunye umlandeli webandla le-Citizens Coalition for Change. Sixoxe loncintisa kukhetho lokudinga amakhansila umnumzana Edwin Ndlovu webandla le-CCC saqala ukumbuza ukuthi uhamba njani umkhankaso wakhe.
Umkhankaso wethu uhamba kuhle kakhulu, kasikahlangani lengxaki esingathi zikhona. Abantu bayamukela ukukhankasa kwethu, basithembisa njalo ukuthi mhlaka 26 March baza sivotela kwathi 8 koBulawayo, njalo bazavotela ke ibandla le-Citizens Coalition for Change uBulawayo wonke lelizwe lonke jikelela. Umkhankaso uhamba kuhle kakhulu.
Ngokubona kwakho umumo lo yiwo sizawubona ukhona na ngesikhathi sokhetho lwelizwe lonke jikelele ngomnyaka ozayo, kumbe sizabona uqhamuka udlakela lakhona ngapho koBulawayo?
Ye, umumo koBulawayo upholile sibili, singathi asikabona udlakela. Omunye lomunye uyazikhankasela nje, kodwa kasinike sitsho ukuthi ngomnyaka ozayo 2023 kuzabe kufanana, ngoba sinanzelele ukuthi 2023 yikho kuyabe kwi-general elections khona, kuyabe kuzavotelwa lofuna kuba ngumongameli welizwe. sakhangela ukuthi bandelezane uPF ngendlela lesaba ngayo umongameli weCitizens Coalition for Change uAdvocate Nelson Chamisa bangazama ukwenza udlakela lololo silubona lusenzakala ezigabeni zeMashonaland leMidlands izindawo abazenza ezabo ukuthi abafuni kuphanjaniswa kize ikho 2023 sabela ke ukuthi udlakela lungamemetheka lube khona elizwe lonke akula siqiniseko sibile sokuthi kungaba lokuthula kobulawayo ngendlela oyiyo yona kathesi
ngokubona kwakho kuyini ukungaba kumangela ukuthi kungabili odlakela kobulawayo
yebo kathesi okwenza ukuthi kungabili odlakela ikona lokho ukuthi ngama by elections kuphela lapho kuzaba lamalunga ejalo leparlamente lama councillors kuphela phezulu akutshintshi lutho ngoba akulakhetho lukamongameli welizwe so ikho kwenza ukuthi maybe kungabili odlakela kodwa ke ngomnyaka ozayo kulokho esabela sibili ukuthi odlakela silubona lukhona eMidlands kunye lezindawo zeMashonaland ehlanisela leHarare leMaro
umnumzana Edwin Dlovu ngoncintisa kukhetho lokudinga amakhansila ekubandla leCitizen Coalition for Change ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo
asambeni madoda siyovota
uwakhe waba ngumeya wedolobho leHarare njalo ozancintisa kukhetho lokudinga ukhansila kaward 27 eHarare elilunga leCitizens Coalition for Change umnumzana Herbert Gomba uzamiswa emthethandaba lamhlanje setheswa amacala ambalwa awukwephula umthetho ophathelane lezokhetho we-Electoral Act ngomnyaka ka-2018 lokho kufakazwe isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter igqwetha likagomba umnumzana Harrison Nkomo utshele Studio 7 ukuthi amapholisa athi ngesikhathi encintisa ukuba ngukhansila kukhetho lwedluleyo umnumzana Gomba wabhalisa ukuthi wayehlala endlini yabazali bakhe eGlenora B yena engahlali khona ubikwa njalo wabhalisa abantu kuluhlu lwabavoti abalitshumi lambili 12 ukuthi bahlala kuleyo ndlu khona kungela nto enjalo kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhla ziku-26 kulinyanga uGomba uzancintisana lelunga leZANU-PF umnumzana Jefferson Madewe uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli seCitizens Coalition for Change umnumzana Felix Magalela Mafasibanda
former mayor weHarare uGomba ubotshwa ngamacala abambazela wona elekucala abazama ukuthi uthisa imota khathesi sebelilahlile sebesithi wabhalisa ukuhlala endlini kayise ngo-2018 yini engahlali khona kambe ngabe ngubani ongahlali endlini kayise njalo konke lokhu kutshengisa ukuthi kuphupha nje bazama ukumngcolisa bengamphi isikhathi sokuthi laye khankase njengabanye njalo bamphicala elamanga manga elingalahlonzi ukuthi kulabantu ababhalisa endlini yakhe sisindlu yakhe kathesi bona besithi indlu kahayi kayise umuntu olecala lapha ngubani ngulowo wathi wacamba amanga wathathi affidavit wathi yena uhlala lapho ongahlali khona unoma phela babuzi umnikazi wendlu ukuthi ngobani laba njengoba besithi indlu ngekayise abambophela yona
nxa kuyikuthi ngempela waqamba amanga ukuthi uhlala endlini lapha angahlali khona ngezizathu zokhetho ayisilocala yini phansi komthetho wophathelane lezokhetho
asikocala ukuthi uzabhalisa ibizo lakho endlini ungathutha ke akunamsebenzi lokho uyikubaza amacala abazama ukumngcolisa ngoba bahlose ukuthi uMonzora la ebe lesithe yodwa eHarare ekhupha inhlolo ngalokho mahlabezulu sithi izanu siphelelwe ngumphako uMonzora seyizanu akusoze kube bancede ngalutho engaze bamidithene uzawina vele ngekho ngoba siyakwazi ukuthi ushe ukunze wawina ama-elections engekho lapha eZimbabwe ngo-1980 lokhu bamupha isikhundla esikhulu kumkhampenela kakhulu khonoku ngoba bayemesaba besaba ibandla labantu elithungamelwa ngobaba Advocate Chamisa eleCitizen Coalition for Change yikho ke sithi mahlabezulu asisebenzeni ngoku ngobunono sisebenze sikhangela ukuthi laba bantu basiqophile bayasidinga kodwa ke sithembisa abantu ukuthi ubuntu bethu abuhambelane lezenzo zethu thina ABCC singabantu bomthetho njalo sithi sithobekile siyabonga.
Umnumzana Felix Makalela Mafasipanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora uthi ulethemba lokuthi kuza kuba lohulumende womanyano elizweni ngemva kokukhulumisana kwenkokheli yamabandla ezombusazwe. Iphephandaba lobulembu be-internet ele-NewsHawks lilodaba lokuthi eleZimbabwe yilo lodwa ilizwe lomhlubulo wezwekazi le-Afrika elilesilinganiso sokugubudeka komnotho i-inflation nesedlula isilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini i-50%. Okwamanje sengilijiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo. Kodwa okwenzakala elizweni lakithi kungakumangaza mpela. Ngoba uma uyabhekisisa ama-political parties la amaningi, wonke phela asho ukuchamisa the most. Ovusa ikhambi sokuchamisa, ovusa ikhambi sokuchamisa. Ukuthi ngabantu abafoka amaphasti, amaphati wabo befuna ukulungisa ilizwe mpela, kumbe ba-against i-opposition party. Ngoba angeke ukuthi opposition party uluse ni-opposition njengale nto kade isenziwa ngumamana lo uThokozani Gugu la uDouglas Monzora laba bezanu-PF singathi kubala nje kutani and the most bathi uChamisa useyenze isikipa esiyeni kukanti ke abantu abasozithutha abantu bayakwazi ngoba amaphathi wonke engayenza umbala oyiyelo kodwa abantu amuntu abamvotelayo baya mazi umbala kawutsho lutho ngendlela asebekhuluma ngakhona lapha hayi abantu vele ilizwe lalona alilawo ama-politician vele laphana nje kulamatsotsi kuphela the most ngamatsotsi wodwa labo bantu labo ungabhekisa ngendlela okwenzakala ngakhona hhayi kulama-politician lapha iZANU-PF yaziwa ukuthi iZANU yiyo okumele ukuthi kube ngakhulwisana layo kodwa kulibaluswana loChamisa uChamisa kala lutho uChamisa kayizilutho waye bengalushani lazo zanyondo lezi zeZANU-PF waye bengalushani namasela la abulala abantu waye bengalushani labantu labo bathumba
Studio 7 salibonani lonke awu bantu bakithi ngamosha isikhathi mina lo mbuzo nje i-1 abantu bangamphendula kiyo since kwakunguwe wena umuntu ombula e-Studio 7 wasemathebeleni so kwakuwabona emashonaleni kungaliwa na mina nsi singazalwa uhlezi ukuphikisana kuliwa njalo nje ilizwe lolu ngasikhathi bani umakho labantu lona abantu elithona sidibomele lipha kwembusweni sala kuliwa njalo nje sibe sibhekele ukuthi sesiyi-MDC alliance elezimpi zabo labo Monzora umakhuphe labo Chamisa sebephumile sebeyisiba bangani ke waye behlale phosana kaqade bantu bakithi ayi angiyazi phela sizahlupheka sesiyofa so longo lilo kolisayalela emashonaland sizohlupheka sesiyofa asike sizame ukuyakho kwakithi sikubone okwakithi ukuthi khona kuza sehlula kanti lokhu ezame ukuyakho kule singakuboniwe kulokhu kuphuma kwezinyuzi kuliwa kuphela njalo nje asiyakhena okwakithi lokho silakho emathebeleni sikuboneni ukuthi khona kuza sisathi uzaphi uliyasobona kuliwa uzaphi kakaze kuliwe yebo kungene ngosimangeliza ukuwalo kungani ukuphikisana into leyo almost 1 week iphele nya abantu abase bekhulumisane bazwana bayiqede impi yabo komthwakazi kulokuba khona lokuphikisana in 1 week kuyakuphele nya amashonaland okuliwa choso kuzokuphila 30 years kulokuhlala kubangiswana njalo nje ilizwe lisifala siya phansi ngokunjani abantu bakithi sidebele asihlakani phela uyasozwa amashona besikhuza mpela ukuthi mandebele yeke lalithabhalizima hayi abazinika amakhoba aluso kibo kuqala sike sibone beke bekele kulwa sibone angeke begijele ukuthi bezokhuza thina ngapha bona behlezi besiyileke njalo nje ilizwe lisiwa bantu bakithi siyekelele amaphatha angale asizame nende ukufaka uzapha embusweni sibone ukuthi lokhu siwalutshwani sinjani nje akusebenzi lokho lawo baqhamukene too much maybe thina masingakho uzapha usonke siyamandebele bona beaeziqamqamu zenza abaphathi nawo wahlala besilwa njalo beziqamqamu singamanqoba ulushwane wethu lobuningi akusolutho lokho ama-MPs ama-councillors sifakene umthwakazi wakhona lapho zapho wonabo hayi bantu bakithi uyazi ukuhlala ubukela abantu besilwa wona ubakhethe ukuthi bekumele belibona besilwa wena siwumlamu sokulamula upha laphakathi isikhathi siyahamba lesi ngiyacela mpela abantu bakithi abake benanzelele bantu bakithi abantu labanimbi bayithanda sikhuma iqiniso bahlezi besilwa bayakuthanda ukulwa umbango bayawuthanda izikhundla bayazithanda ukuthi yini embusa bayakuthanda khonabo nje uzobona angike iphele 5 years partner le isahlangene nale uChamisa uyisigama manje akutshela umbango nto uyaqala khona uchithiza abantu lo usukela ku-MDC wesi manje usengumsunguli we-CCC khanya litshela ngani ku MDC ingcono wayithole vele kula badala abavele bekhona bebasungula owathimela uBT lawo bantu bani manje sesegameni lakhe ukuthi ukuthi sicale ngobuchamising uPresident ayaya yalitshela uyazi uyisiga ngamanje abantu bepala abantu bakithi asibanyathi asibayenziya asiba ahla tribalism kodwa ayi yalitshela umbuso ukho ngani laba silandela abantu umbuso umbuso abangawuphiwanga sikhuluma inqiniso umbuso wabo ngokulala abantu ngwani izinto ezimbi ayi abalungisa indaba zabo bafethi maye ukuthi sihlalisana labo kahle ayi otherwise umthola zingcono
sanibonani sanibonani ku studio 7 ngiyajabula iaudio maye ngafundwa le bulisa bonke abantu abasendaweni yasenkayi kosikhubukhobe lugamba ngibukubingelela lamasobhuka kithi wonke lenduna yakithi ngithi liyakubona badala ukuthi isimo siyala siyaphambili even kungadla umuntu oyedwa kodwa ezilonke abantu abaningi belamba kusuka kube ngabi nalutho so siyacela ukuthi ngathiwa kuyatshintsha asiboneni ukuthi 2023 zakhamizi badala lezinduna siyalamba lapha eZimbabwe so singakutshintsha kanjani asiboneni engasikhupha ebunzimeni lokho ngiyajabula le audio mayingafuni
salubonani salubonani basakazi lonke baka studio 7 abalaleli bonke kuzindawo ngezindawo kuphinyelela khona studio 7 bazali bami bengilombono lapha engicabanga ukuthi lombono ngizohlala engiwukhuluma kuze kuye fika u-2023 umbono wami uthi wona kunjani ukuthi amaparty lawa abambane i-MDC le kaChamisa osokuthiwa yi-CC leyo le Mthwakazi Republic Party lezapho abambane lamaparty sithi nxa sisiya ekhethweni sihambe lamaparty ebambene okwenza ngithi mina ilokhuzeni iparty le kaChamisa i-CC leyo iba kubanjwane layo kungenxa yokuthi yiyo ekhanya ile power yiyo eseduze leZANU-PF yiyo engakwazi ukugudluza iZANU-PF la abanye amaparty asekudeninyana kodwa singabambana siphushe le ekaChamisa iphushe iZANU iphume ngoba ngaphandle kokuthi senzeni njalo bantu bakithi akulanto esizoyenza manje sifuna ukuthi sizingenele emavotini 1111 akulanto esizoyenza iZANU-PF liya ayikaze yawina loba nini loba nini ayikaze yawina iZANU-PF namanje ngeke iphume esihlalweni as long as la maparty engazamanga ukuthi abambane ama-opposition party kugudlulwe iZANU-PF le-MDC kamonzora la kuphela yiwo maparty nje kuphela afanele ukuthi agudlulwe iZANU-PF le-MDC kamonzora kuphela siphusheni ukuthi ilokhuzeni kaChamisa le-CCC kaChamisa siphushe yona badala ngoba lapha sisakhangelele usisuse iZANU-PF asikakhangeleli ukuthi lami ngifuna ukuphatha lami ngifuna ukuthini ngoba iparty enkulu ekhona ngekaChamisa ungazuye ngapho ungazuye ngapho uChamisa yiyo iparty yakhe enkulu so ukuthi sithi thina yesizaphu yesi MRP no badala yesifuna ukuqumilizwe elangaphi elangaphi kuphethe bani iqumalelo lizwe kuphethe bani abantu ngabe nje bayama ngendaba yokuqumilizwe le kubanjwane kala kuqale kukhutshwe iZANU-PF ithe kuthiwa bese kuhlalwa phansi ke kulungiswe izinto kahle but manje as long as usaphethe iZANU-PF hayi bantu bakithi hayi hayi ngeke silunge ngeke silunge ngoba ekugcineni siyagcina sisithi ama-opposition party la iwasidubekisayo ngale kuka-2023 vele kulokhu kuqhubeka ukusizana siyagcina sesikhala ngama-opposition party ukuthi yiwo asidubekisayo iwasidubekisayo yiwanika iZANU amandla siyagcina sesithi wonke ama-opposition party azalwa iZANU ngenxa yokuthi afuni kuba bana okwenzeka abantu kwethu anti bezele ukuthi ba spread abantu bagcwala iganga lonke abantu iZANU kuyiwine futhi so siyacela abadala ngumbono wami ke ngina ukuthi ama opposition party awabambane yeme ngendaba yokuthi siyaqumilize ngapi ngapi ubuhle bakhona obokuqumilize ukuthi kukhulunywa abantu abangaphandle abantu abasekhaya bakubhekile lokho bakubona ukuthi akule ndizwe liyaqunywa ezilongubo siZANU kuhle impela lami jabulela ukuthi kukhulunywa abantu abangaphandle abadlalele ngaphandle yabakhuluma ukuqumilize so siyacela
abadala bamasibambaneni sihambeni sibambene sisiya ku-40 ka-2023. Okhulumayo unkomo ngibuya ekana ungathi ejabhiwa. Ngiyabonga.
Kale bonani maZimbabwe amahle lingabe livuke njani lapho likhona ngezindawo ngezindawo. Yeah. Hayi selusezisondela isuku zokuthi sibone ukuthi sibisela obani emagepini la abantu bemaparlamente la. Bezimela hayi ukuthi bemela uZulu ngoba vele uhulumende weZimbabwe hayi abaniki imali eyokuthi benze khona okwabala kukhulumayo nje mabe campaigna khona babetshela ba. Ngidlula ngisho yena umuntu oyabemele yona iZanu PF vele eparlamente khona ngapha. EngweZanu PF simvotele. Mina mbuya kondolwane bakithi kudala lami ngathola abantu bevota bevotele iZanu PF lamanje manje iplumpy yasumabhampe ngiwazwayo emgwaqweni lapha. Ukuthi umgwaqo wona ugrade ukuthatha isikhathi. Ukuthi ama bridge alungizwe hayi sokwayekelwa lokho akuzalungi. Kodwa sivotela yena umuntu weZanu PF ngiyosimele eparlamente. Sokutshengisa ukuthi uyezimele eparlamente vele lokho kutomele thina hayi akusebenzi. Bakithi asizameni ukuthi 2023 kipeni ibandla lele yabo mnankagwa le. Seliyehlulekile. Ngoloko ukuthi lo wabekhampeni ukuthi sebekhampeni bezithina ngazi ngoba zonke izinto abazithembisa abantu bazikhuluma kudala. Every 5 years bahlala bezikhuluma. Into zakhona zingenzakali. Asitshiyeneni lalo ibandla lele leZanu PF. Zanu PF baba isuyehlulekile. Sizame abanye.
Sanibonani kustudio 7 basakaza bahle abaneqiniso. Kuleli radio wakuba kankulunkulu. Mina bengicabanga ukuthi ukhuluma iqiniso lathi sikhuluma iqiniso singabantu esifama odini. Mina njengonyoni senyama endlovu lapha ukukhuluma iqiniso elinye nje ukuthi abantu belizwe le qiniso. Bantu bakithi ngizwa abantu abaningi onke bekhuluma bethi kule qembu eselitsha eyiphathe elitsha eZimbabwe selivuliwe.
Amazwi lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +12024650318. Abakhokheli bamazwe ePoland, Slovenia, leCzech Republic balubhekise kwele Ukraine namhlanje ukuyasekela lelo lizwe ngesikhathi leRussia liqhubeke ngokuhlasela iKiev. Isikolo seUkraine lamuhla kwabhubha abantu ababili. Umeya weKiev uthi sokule curfew ngakho abantu abasekuvunyelwa ukuhamba-hamba mahlayana kusukisela namhlanje ntambama. Umanyano weEuropean Union usethese eleRussia izijeziso zenotho njalo amazwe amaningi ayasola ukuhlaselwa kwele Ukraine. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga Studio 7 uxoxwe lomnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe.
I-Ukraine izozama ngakho konke njengawonke nje amazwe uma ehlaselwa ngelinye azozama ukuyilwela, azozama ukuyivikela. Kodwa ke uma ngabe kuthi sibuka ukuthi iqondane nobani, ayizukuba nawo amandla i-Ukraine yokuthi imelane nesimo lesi kuze kube sekugcinene ngaphandle kokuthi ivume ukuligoba uphondo. Ngoba okwenzakalayo nokuzokwenzakala nxa ngabe kuwukuthi sigxila kakhulu emadolobheni kuzoba nokulimala okukhulu kakhulu kubantu kazana abayizakhamuzi zase-Ukraine, omama labantwana. Lokho sokungenza ukuthi i-Ukraine ithi nxa ibuka lokho kulimala ibe isihoxa isimpi. Kodwa ke ayilawo amandla i-Ukraine ukuthi imelane ne-Russia. Okwesibili, amazwe omhlaba avele ayancedisa ikakhulukazi wona amazwe ase-Europe. Kodwa ke ukuncedisa kwabo abakunikeza i-Ukraine yiko lokho ukuthi phela i-Ukraine akuyona i-member ye-NATO. Abakwazi ukuvela bangene ngamasotsha beyoncedisa ukulwa ngoba sizwile futhi laphayana uVladimir Putin esabisa ngokuthi yena uphethe i-nuclear. Uma ngabe kuyukuthi sekufika kuleso sigaba nxa lamazwe angangenela uzayisebenzisa. Kuyabe kungasaphephile kuyena wonke umuntu kumhlaba wonke. Ngiyakholelwa ukuthi amazwe ke entshonalanga kungenzeka ukuthi abakufuni ukuthi kuze kufike lapho.
Ngombono wakho impi le izaphetha ngani?
Ebugcineni asiyiboni iRussia isima lempi ingayiqedanga.
Lo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe. ubeqoqa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, kodwa singakehlukani kesikhangeleke inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Umkhankaso wokhetho lwama-by-elections. Singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ivandla le-Citizens Coalition for Change seligcizelele ukuthi liyahlukuluzwa ngamapholisa labalandeli bebandla le-ZANU-PF lapho likhankasela ukhetho. Owake waba ngumeya wedolobho leHarare, uMnumzana Herbert Gomba, uzamiswa emthethwandaba lamhlanje. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo, igama nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini kukheli yethu ethi www.voandebele.com.